Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 29 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo, kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingatshengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstats soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo eMatobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsho lo yedwa owesifazane.
Kukhona ukuthi amanzi, inkinga yakhona yokuthi ngasizange lathi ikakhulu isizwe society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijala ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye, ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe khulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labatshengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukutshengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonye lowezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke ikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe, so kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition, kunengi ke okungakwehlela. Abanengi bayakwazi ukuthi ungehlelwa kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende. Kati ke okunye kubangelwa yi policy uma kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani kwakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozomba ngazwe so kuzabanzima ke kwabathize ke abasebenza uhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi ukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuka emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula yini enye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule kukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandele ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni yavunyelwa
umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu uhulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats solwethule incazelo phezulu kodaba olusegudwini olwamanani esensus aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngicholo yedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuliviki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene kodwa kuncazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitya kalombili lanhlanu 85 njalo kabagcilanga kulindawo kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo buliwadi
uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi so iward yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 nabo ward 25 ward 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo ward 16 ward 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemlageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona yizinstati bekungabantu abahlala emlageni abelusa inkomo ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza yukuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sokuvotwa abantu abangaki ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibe sesiqathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
ngiyokuqakathi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka kuzamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe kusokutholakalise kunabanye abantu amanumber sefike ku-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibe liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMath South kuzokuthi iMath North
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa i-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sokuphume kwabanje nanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakula nto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathekeleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Anglistone Sibanda isakhamuzi semadobo Gambe umphathindambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na. Abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget. Umbiko kaNcube awemukelekanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancinci. UNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganxele esithi lokhu kubangelwe yikungananga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hachi kukhanya vele akubula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imiholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyezimbabwe yalapha ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi zikahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisisa umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali yangaphandle kwelizwe kodwa akatsho wena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe abaphatha ngalutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula izenotho bephuma emsakazweni weZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngaze yaphumelela udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lolodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kuchukuthi konke okukhulunywa ku-cabinet yeZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-politburo yeZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okahulumende obusayo weZANU-PF. So akusilo iqiniso ukuthi ingaye kuthiwa okuqoqwa okuyenzwa ozomnotho nguNcube ukuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive presidents yumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona. Kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation eyama policies lelwa soqiniso kutshengisa nje ukuthi i-executive government esilayo i-executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe sebesithi khona uzibani bani ngayo uyenza lokho
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eyezesa isiyandelwe okokuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uzulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abafe engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ilithwele abantu abalithumi lasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munembili abanye babo kakhulu. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi livuka njani lo mthwakazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhuluma ngomqhobisi Mathanda ngisesentshureni akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi antike ibe lesitolo lami kubo kifutube lapha labo njengamiri ngomo ukuba sala lami likele imbalo likodwe amhawu kanti kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosele ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhale ngiyalizwa liyabakhuluma abantu ukuba kukula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina nola aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenza aphandle kolokho ebesimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho likhonolezwa yichayina kancane kancane la axotsha abelungu axotsha abelungu iZANU-PF wathi akabafuni ngofuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nonkuwodwa sesisibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesi abantu abakho right yabo emachayineni lapho akakho right
right manje ngoba basiphathele izizwe basiphathele indiyonke into ngaphotha iba kula into ezesilungile thina singabantu abasezizwe ngiyabonga ngithokoza umuntu ngicela ikodi yami
ngizani bafakele ukuthi ngizobela 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 ngizobela
ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ngizobela ukuthi kwenziwe ngani akutholi lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi alamagama ozanu zaphu MRT maningi la maphathi okodwa ngingakuthengela abantu into enjalo kuyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazala nende bakho ukuthi kubhadalwe ngani akufaka kutholi lutho ngoba kufanele vele ikhona uma imali ingekho kubhadalwa ngokukhona kumbe izindlovu kumbe izinkomo kumbe amaplasi because amanzi ayadinga namachina fastwonile parliamenti lakhe harare ukuthi konke lethe kanti ngokwazi akola umuntu ozophila ko akola umuntu ozophila ko asibe zwele bantu uNkulunkulu zokwenza njabe lo ngabe sawanga yaphila bayiphilile kodwa abasayiphathanga so nabo abizani bazokhumba ilanga labo lingafiki alingafiki siyabonga siyabonga singaze umuntu kakhulu mina kuyambo ngiyakubonga lalokho kodwa umlandelo wezakho angiso umlandelo wezakho
injani Studio 7 hapa ngapha tinayibulawayo ngapha hayi kungcono konoke zodwa kuzwanga hayi singcono kuphile hayi asakubona ethawuni emathawuni asakubona sikuzele emakhaya komtoko lapha ebulawayo hayi akula lutho sikuzuza komtoko lapho kunabantu bena abachayiweyo hayi ebulawayo hayi
gula phesiyana kule mbaka party loko ikuthi Beatrice Mthethwa ukuthi njamuyalo mwakathi kabisa bana bakuzethi iwa kahamba soke ngomntwana isinto nje ikatari yamolawuri yayinoni yazimbabwe nanka constitution yayinoni ivele kakanyanya kubantu bakokonke konke imanike zalo kokuthila especially amakane abuso ayikhona uli bawo bali mungoma mpathi yazanu pf otonteke olomatonteke zakucheni mapureshara izabiyeni abakayofa basuka kalekhe bazanu kambo bantaba balabhadalwa umbanzi ba na wauma na wajaya muntu na watukira kutieni uzima chako babhadala babobo kakwete mupulisa uyo basuka nanka mejas uyo batongi yako tekwa wakapanga mlandu wakapanga tite wakasungiwa kuli abakajaya mdeli ukuphepha kuyanga madombo akamana muntu 08 akamana kujitwa abantu andiwo ukumele uri kutsho asitahope uri mujitwa makane ngaya bathi kuti wahambula mabala mabi kutela opposition ere oyo yofita muntu ubone ini wakati wakupegwa ibeli bio day jobs kwa tonga kazwa kungande yakwe yakachira ngamanga baba kako phone na major kuti utonga nkani kuti mfana na musimbi utake ngipe kumpa mwenya jobs dereka jari ndiyo ngamoni obukampeina so jobs kata chipikiri mulandu wa kuti wakachita bieni pe watigira kutegwa akure mwenya wake wokampeina beta jariwe mane dokumana ingenenge sizoko imulawa ino nyika vereka kanya kuma opposition pepe kuma kupati itongo nemwambire nevantu vazimbalo ka
kuti tikagana ku studio 7 vela mikano ato pshaba mina ngithanda into eyodwa senza ngikhulu ngayo namhlanje indaba beka jobu Jonathan moya akakatshana bese siyacela siyacela uyiba basibulalela ilizwe lapha bekulehambisana ngabomdala bese zimthetho yabo lapho ayitha lakuphosa namhlanje uyakhuluma ngubani is nothing zimbabwe politics yikho sathinde lapha kuyacheko akucabanga ukuthi uma engafuni ukuzilengela ukubuya kuzanu pf ngokusebenzisa igaba ibizwe lesicc ccc yinto yabantu akula nto azoyenza zonke lezi zinto azikhulumayo akula muntu ozomlalela engubani
Studio 7 good night Studio 7 nindamina hayi kulungile hayi inkosi sekumusa kibo bonke obezakalayo udumo lwephephe nomzelanenzelo kuzolwe phakade amen ngiyabekela abantu abami ngendlela yokuthikazaa umsakazo musa nkosi benani
sawubonani Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele the House ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Siqoxelo landela izombusazo welemelika umnumzana Difa waJapi Pango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho akuanalyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu lokuthi ngabuye enqobe ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotshiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa ke yena impawu zakhe azitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga nxa sithi silalela ama interviews akhe. Ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe ukuthi yena nguye owayekhona ngabe impi le yase Russia le Ukraine ngabe ayikho ngoba uyeze yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwe ezazifakwe ngabe zabe khona kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babe khona abanye babezishumbiza ukuthi zibe khona kodwa egcineni kwagcina kungasabanga le impi ngesikhathi sakhe ekhona yingakho ngibona ngathi ikakhulukazi impi ye-Ukraine ne-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden aye waphatha udaba lase-Ukraine ne-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impi le iqhubekele phambili loku ingapheli. Kodwa ke kuloko kusiba lo mfutho omningi olokusenzakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna i-peace ngakho ngaleyo ndlela ngibona ngibona kuziba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina be supporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube icounter attack yokuthi ikube lendlela yokuthi kutholakala isombululo esingenza ukuthi impi yase Russia leUkraine iphele nxa ukuthi lakhona ingabe ukuthi ngaleso sikhathi nxa kusafika isikhathi sokhetho iyabi lokhu isasekhona.
Umnumzana Difa wajabhe Bango Dube ngolandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngelifisela impela viki elithukela ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.